ukuthi Citizens Coalition for Change iyehlulekile kukhetho oludlilileyo ayisiyo nto eyisimanga ngoba abantu sebekwazi kumahluko we Citizens Coalition for Change ekaChabangu le Citizens Coalition for Change ekaMnumzana kuNelson Chamisa njalo okwakathesi kusuke kwabalula ukuqathanisa ngoba umthethandaba uvalele abakaChamisa ukuthi bengama candidate ukhetho so sokusaziwa ilize lonke abantu bese bekwazi ukuthi abangena kukhetho yi Citizens Coalition for Change ekaSengezo leZANU PF so abantu base badlalela bazihlalela ezindini zabo abazange bazihluphe ukuthi bayo vota ngoba bekwazi ukuthi i-candidate abayifunayo kayikho yikho phela okwenze iZANU PF ithathe ama-seats amaningi khona kuyinto vele esatshela bona laba abahamba loChabangu ukuthi izenzo zenu zizakwenza ukuthi iZANU PF ibe lama-seat amaningi lakanye yikho sokwenzakele ukuthi iZANU PF isile 2/3 majority eParliament okuyinika amandla okuthi iguqule isekelo som buso. Kodwa athi khonoko kuphela amandla lawa aseza setshenziswa ukuthi kuguqulisekelo sombuso uMnangagwa athole i-third term engekho kusekelo sombuso esikhona kathesi. So esingakutsho ukuthi uSengezo labahambi bakhe sebeqhubele uMnangagwa i-third term.
Manje nxa sikhangela phambili kuyini okuzenziwa njengoba ibandla leZANU PF selithole izikhundla kumba ama-seats ayenza ukuthi benelise ukuguqula isekelo sombuso welizwe lithini nayo lokho
i-opposition yonke amabandla wonke aphikisayo eZimbabwe akusela lutho olungenziwa ukuthi kutshintshe inani yama MP eZANU PF eParliament khonoko sokunikeza iZANU PF amandla ukuthi baguqule isekelo sombuso benze santando njalo into lokhu ilihungahunga okwakathesi ukuthi uMnangagwa ufuna i-third term leyo isilula ngoba uSengezo usenelise iZANU ukuthi ithole leyo 2/3 majority ekhona eParliament kuyabe sekusithi ukuthi labana ababehugwa i-faction kaMnangagwa laba abalandeli bakaMnangagwa ababeqanjelwa amanga ukuthi uMnangagwa uzangena i-term eyodwa kuthi ukuthi bayabezazibona ubuthutha nxa uMnangagwa engatshintsha umthetho esenzela ukuthi athole leyo 30 term. Konke khonoko kuyimbangela kaSengezo Chabangu othi nxa ezondile kungangcono inyawo zakhe ziqamuke ngangcono aqhubele amasithi kuZANU PF ngenxa yokuzonda labo asebenza labo kuCitizens Coalition for Change ngesikhiwa sithi that's the current scenario prevailing yikho sokukhona njalo akusatshintshi lutho.